I-Israel yahlaselwa yiHamas, leyasithatha iqhinga lokuthi izalwisana leHamas. Khonokho abantu basakukhumbula, kodwa esesikukhumbula kakhulu yikuthi i-Israel isisuke yabulala abantu mahlayana abangaphathanga zikhali, abesifazana, abantwana labagulayo ezibhedlela. Bahlasela ngelokuthi thiyona abantu laba bafihle kumbe abantu abafunwa i-Israel bacashe phakathi kwalaba bantu, okuyinto ezisa ubuhlungu abantu abaningi emhlabeni. Yikho le ICC, ikhothe enkulu yomhlaba, yathi yona Israel akayime ukwenza lokho, ekayekele ukubulala abantu isithi dinga abalwi beHamas.
IMelika yona ungathi kumele idlale indima bani ekuqedeni limpi, ngoba sesike sabona ikhuza ele Israel isithi akumelanga lihlasele endaweni thize, kodwa sabona liqhubeka lihlasela kuleyo ndawo.
I-America isingasiza kakhulu nxa ingayenza kube segcekeni ukuthi yona isoze ivumelane lokubulawa kwabantu, njalo isoze imele Israel nxa i-Israel iqhubeka ibulala abantu mahlana, abantu mathuphanje, abantwana, itshaye izibhedlela, itshaye izikolo, ize itshaye nalapho kufundela khona abantwana abancane esikuthi kuse-crash kumbe ama-kindergarten. Khonokho mbone ngani kuyinto ofanele i-America ithi hayi ngeke imelane nako. Siyazi kodwa ukuthi ngendlela ezepolitiki zizibi ngayo kwele America akusoze kwenzakale lokhu, ngoba abakhethiweyo abanye ngabo president abantu bayaphesaba ukuthi bangaphikisana le-Israel, into zabo ngeke zibahambele. Sizwile uDonald Trump esithi yena i-Israel kayithini, kayiphange itshaye kumbe idinge ukulwa le-Iran ngendlela ephakemeyo. Yona ivelisi silwa le-Iran, silwa labo Hezbollah e-Lebanon. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi i-America ngeke isize ilizwe kumbe abantu kuleyimpi.
Ingaqedwa njani kahle kahle limpi?
Yinye kuphela indlela engenza ukuthi ukubulawa kwabantu lokhu ke kume, ukuthi amazwe alezikhali ezinkulu zokulwa afana labo Russia, labo China, baqalise ukuthi hayi thina lathi sesiza ukumangela ukuvikela ukubulawa kwabantu kwele Palestine, kwele Lebanon, phela kwezinye indawo, bencedisana lamanye amazwe. Ngibonani khonokho kungasuka kuphendule i-America ukuthi igcine isithi ku-Israel hayi yekelani ukuganga, yekelani ukwenza into engekho emthethweni, into engazivunyelwe yimithetho yemhlabeni.